Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-4 kwenkwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Sibuzo mama labosisi ngoba singazele ukuthi yibo kakhulu elizweni abaphatheka ekukheni amanzi asetshenziswa ngekhaya. Sikutholileyo ukuthi 89% yabo bathi bathethiswa, 88% bahlangane lokulwa kumbe into ukutshayana, 81% bahlangane lokufuqana.
Abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu bethule impumela yocwaningo eveza ukuqhamuka kokufuthelana ezibholaneni la kuzo zonke indawo abantu abakha khona amanzi emalokithini amaningi akobulawayo. Idale le-Senate seliphasise inguquko yomthetho wokuguqula isekelo sombuso ngamalunga ebandla leZANU-PF emanyene lawe-MDCT. Abakunhlangothi lwezemfundo bathi kulezizathu eziningi ezibangele ukwehla kwesilinganiso sabaphumelele emhlolisweni ka-Form 4 nyakenye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kunabantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa lengxenye 7683 abahlatshwe izolo ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 elizweni. Lokhu kukhuphule inani laya kwaba zinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amane 437,751 asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eyakuqala. Lokhu uhlelo lolu lwaqala ngonhlolanja. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abantu asebehlatshwe ijekiseni yesibili eye-COVID-19 vaccine eZimbabwe sebezinkulungwane eziphose zifike ikhulu 94,131 lokhe lwaqalayo uhlelo lolu. Izolo kuhlolwe abantu abaphose bafike inkulungwane ezimbili 1,895 wathi abalitshumi lambili babo bafumanwa belegciwane le-COVID-19 kwabhubha abathathu. Kulabantu abedlula inkulungwane 1,073 abalaliswe phansi yileli gciwane. Abantu abahlolwa i-COVID kusiyafika izolo bazinkulungwane ezingamachumi aphose afike amane 38,293 kuthi abasila kulolu bhubhano sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu 35,647 kwabhubha abedlula inkulungwane elengxenye 1,573. Abagatsha lwezempilakahle babika ukuba ukwehla kwenani lasebetholakala belegciwane leli eZimbabwe kubangelwa ukuqiniswa kwemisebenzi langenhlelo zokusebenzelana kukahulumende lamankampani lenhlanganiso ezizimeleyo empini yokulwisana lalolu bhubhano. Kunje abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu iMatabeleland Institute for Human Rights namhlanje ikhuphe ucwaningo oluveza ukuba ngesikhathi se-COVID-19 lockdown sokuqhamuke ukufuthelana okukhulu ezibholaneni lakuzo zonke indawo abantu abakha khona amanzi emizini eminingi yakobulawayo. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo eMatabeleland Institute for Human Rights uMnumzana Khumbulani Maphosa uthi sokuvame ukuba lokuthethisana kwezinye izikhathi abantu begcine besilwa lapho abakha khona amanzi.
Inhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights besebenza isichwayisiso ngendaba yokuhlukuluzwa nokuhlukunyezwa kwabantu endaweni lapho abathatha khona amanzi nxa evaliwe ngekhaya ukugqela izikotsho imigodi amabhawuza la kuma water kiosk ebesibuzo mama labo sisi ngoba sinanzele ukuthi yibo kakhulu elizweni abaphatheka ekukheni amanzi asetshenziswa ngekhaya esikutholile ukuthi 89% yabo bathi bakhethiswa 88% bahlangane lokulwa ngendu uchayana 81% bahlangane lokufuqana then 47% bahlangane lokufungelwa kukanti abantu abayibade bekwenza lokhu sitholi kakhulu ngabantu abangamajaha 92% lamankazana labo kube yi 50% ukuba bakwenza abahlukuluzwa kakhulu ngabantwana lamankazana labo mama
olwana amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi imanga yokuba izulu linile lonyaka ngakho ke bekungadingeki ukuthi abantu babe bevangisana amanzi ngale indlela
lusizi ukufana ngokwehluleka kokuhlela kwahulumeni abantu bagcina besilwa ezibhoraneni ngoba amanzi engatholakali ngendlela eyiyo lona izulu linile ngibona ngazathi kuqakathekile ukuthi uhulumeni kathesi akubone ukuthi akulesinye isizathu ngaphandle kokwehluleka ukuthi kungani abantu bengathi holi amanzi ngoba izulu linile ngobuningi so akula sizathu sokuthi ngaba abantu basupheka amanzi and khonoko yikho kubangela ukuthi abantu becine besilwa ucine sokusiba lokuzondana kuma communities ngenxa yekwehluleka kokuhlela kwahulumeni
abahlanganisa emanyano amazwe omhlaba eWorld Health Organization bathi bayenza konke okusemandleni abo besebenzelana lohulumende weZimbabwe ukuncedisa ukumelana leCOVID-19 elizweni lokubona ukuba abantu bayahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine kunje bathi baphakathi kokuphuma le nhlelo eziza kwenza ukuba abantu bangahlupheki ngesikhathi se-COVID-19 isibhedlela se-Thorngrove Hospital silabantu abane abalaliswe khona ligciwane leli kuthi esibhedlela se-Elangeni Center kulabantu abahlanu abalaliswe khona abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu lengxenye 5634 bahlabe ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 okwesibili osekulethe inani lasebehlabe okwesibili kunkulungwane eziphose zifike ikhulu 99,765 yimela iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Idale leSenate selipasise inguquko yomthetho wokuguqula isekelo sombuso ngamalunga ebandla leZANU PF emanyeni lawe MDCT. Inguquko le yenziwe ngokuvota ukwenziwe amalunga aleli dale angamachumi ayisithupha lanhlanu awebandla leZANU PF emanyeni lawe MDCT. Kwaphikisa amalunga alichumi kuphela awamabandla aphikisayo. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Leli dale lilamalunga angamashumi athobami nembili awezanu PF engamashumi amathathu lanhlanu. Bekuvele kudingeka amalunga angamashumi amahlanu lane ukuthi ibhili ipasiswe kuleli dale. Lokhu kutsho ke ukubana abavote besekela linguquko bagoqela abamabandla aphikisayo abalishumi, abamela izinduna abalishumi lathobami nembili 18, labamela abakhubazekileyo ababili. Abahlanu babikwa bengabuyanga namhla edale ukuzovota. Umgcini sihlalo we-MDCT umnumzana Morgan Komiji utshela iStudio 7 ukuthi kulusizi ukuthi lanxa kade bevumelene njengamabandla aphikisayo ukuthi bazaphikisa ukuphasiswa kwale ibhili, kube labanye abathethe inyathelo lokuvota belisekela. Uthi njalo ibandla lizahlala phansi libone ukubana labo abavote bephambana lezibopho zebandla bazathathelwa amanyathela bani. Ekhuluma ngemva kokupasisa kwale ibhili, umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ubongeke kakhulu bonke abavote belisekela, esithi njengohulumende bakubone ukubana bekulezi khexe kusisekelo sombuso esalotshwa ngomnyaka ka 2013. Ngakho ke linguquko izaphathisa kakhulu endaweni ezithize ezigoqela ukuguqulwa kombuso wezabelo owe-devolution ukuze uhulumende enelise ukuthuthukisa izigaba. Iningi lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu lamabandla aphikisayo bayayisola linguquko lesithi obekuvele kukhona kungcono kulalokho okuvotelwe namhlanje. Njalo libhili inikeza amandla amaningi umongameli welizwe. Kunje elinye igqwetha eliyingcwethi kwezesisekelo sombuso uMnumzana Ngqubani Sithole owakhweza emthethwandaba udaba lokuthi imise ukuhlaziywa kodaba lokuguqulwa kwesisekelo sombuso edale lephalamende uthi umangele kakhulu ukuba idale lesenethi liqhubekele phambili livotela linguquko kusisekelo sombuso. Kodwa uthi uzaqhubekela phambili elwisana lokuthi isisekelo sombuso singaguqulwa ngokukhulumisana la ngokucebisana lamagqwetha akhe. Usithole ukhweze lolu daba emthethwandaba waphezulu welizwe owe-Constitutional Court efuna ukubana umise ukuhlaziywa kwe-Constitutional Amendment Bill No. 2 ngoba vele kwakuvele kwaphambaniseka ukuthi kuhlaziywe eyakuqala eye-Constitutional Amendment Bill No. 1 lidale lephalamende. Loba kunjalo ibhili le isimelele ukusayinwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa okulakho ukwenziwa yiloba yisiphi isikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingupractitis Jeremiah.
Abakunhlangothi lwezemfundo bathi kulezi zathu eziningi ezivangele ukwehla kwesilinganiso sabaphumelele emhlolisweni we-O-Level uyanyakenye. Lokhu kugoqela ababalisi abasebenza bekhonona bekhala ngeholo kanye lendlela zokufundisa ezisetshenziswa ezikolweni zikahulumende lapho isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75% sabafundi bengabe emaphandleni okungatholakali amagagasi eradio omabonakude loba ubulembu be-internet. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Embikweni wakhe ngesikhathi esazisa ngempumela yomhloliso wanyakenye ka-Form 4, umgcini sihlalo wohlangothi olubona ngezemihloliso olweZimbabwe School Examinations Council ZIMSEC uMnumzana Edimwenje utshele intatheli zindaba ukuba impumela le itshengisa ukuba abafundi bezamile nxa kukhangelwa inkinga abakade bebhekane lazo ngenxa yokuvalelwa emakhaya phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Kodwa abazali labakunhlangothi ezimela ababalisi bona bathi kunengi okubangele lesi simo, hatshi ubhubhane lwe-COVID-19 kuphela. Umgcini sihlalo wohlangothi lwezemfundo phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ZCPSTU ekhokhela njalo eyababalisi eyeZimbabwe Teachers Association ZEMTA uMnumzana Richard Gundane uchasisa kabanzi ngalezi zizathu.
Why are teachers in an incapacitated position? It is because over many years teachers
ungani ababalisi bekulesi simo sokuba bagcine besehluleka ukuya emsebenzini kungoba okweminyaka eminingi ababalisi bebehlezi vele bethola iholo elinganeliyo. Esikhathini sangemuva kwakunendlela eyayisenziwa ngayo, wawuthola ukuba umbalisi wayeholiswa iholo elilingana le mali eyayibhadalwa isifundi sinye esikolo se-boarding ngeterm. Kodwa akusenjalo, singakhangela imali ezihlawuliswa ema-boarding schools ezama-mission zifika phose kubo $800 kulezo zifundo eziqalayo, kodwa umbalisi eholiswa $200.
UMnumzana Ian Masiye yisakhamuzi sasemzini weTafara oseHarare olomntwana ongazange aphumelele kuhle kulo mhloliso uthi akasoli abantwana.
Uhulumende wayemele ukuthi ngawema waba le patience ukuthi into ziqale zilunge abantwana bafunde bafunde sibili ukwenzela ukuthi nqa ama results ephuma sibe kwazi ukuthi hayi for sure abafundile kodwa lokho kwathesa hayi kuyadanisa sibili.
Ingcwethi ecubungula ezokuhlalisana kukaZulu lezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungakwa upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Abantu babazahlangani ngokuthanda kwabo sokwesabisa ukuthi abantwana babuthane ezikolo. Uhulumende laye isiphatho sakhe sababalisi ngalokho ukuthi ezikoleni bekungasela into ezingasetshenziswa yikho lakho okulethe lokhu ukungaphumeleli okade kufunakala. Lokhu abathi abathi e-learning okumele kuhanjwe kusetshenziswa amakhompyutha. IZimbabwe masikhanyele bathi iningi labantu lisemaphandleni. Mina ngibona njalo futhi kungaba ngolunye udaba lolo olubangela ukuthi kungabi lokuphuma kwempumelela abantwana kade bebhali olevel.
Konke lokhu okwenzakalayo uNtungakwa uthi kubangelwe yikungazinikeli kwahulumende ukudinga amacebo okukulungisisa.
Akusela mbono oyinkokheli zethu ukuthi i-sector lesithi nge-education eyokufundisa iphakame ingani ibe yinto ehloniphekayo. Okwakathesi sokuphongwenziwa nje santando even izikolo zikahulumende sezilakho okuningi abazifunayo ebantwaneni okungikade kungekho ekufuneni kahulumende, izimali zababalisi zamabhasi, into zonke lezi ezinjalo. Akusela sizathu kumbeni akusela political will ikakhulu inkokheli zethelezi ukuthi kuphakanyiswe ekade sithi education sector.
Abenhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe R2s bethule umbiko besithi bakhathazekile kakhulu ngokwehla kwesilinganiso sabaphumelele kulomhloliso ngesilinganiso sokufika phose okuyisikhombisa ekhulwini 6.8% nxa kuqhathaniswa lempumela yomhloliso munye ngomnyaka ka-2019 njengesilinganiso samantombazana aphumelele kule mhloliso sona esehle sisuka kokwedlula okulithumi ekhulwini kuthi esabafana sona saya kwesiyisithupha lengxenye 6.5%. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kweziphuma emthethwandaba ngamafitshane.
Umahloli womthethwandaba waphezulu owe High Court waseHarare uJustice Tawanda Chitapi udlulisele phambili okwesibili ukwahlulelwa kwesicelo seziphathamandlaze MDC Alliance ezimbili uSicilia Chimbiri loJohana Mamombe esithi namhla ubengezwa kuhle elezinyo elibuhlungu. Ngakho ke isinqumo kulesi sicelo siza kwethulwa kusasa ngolwesithathu. Kuthi owake waba ngumeya weHarare umnumzana Herbert Gomba obemele amiswe phambi komthethwandaba kamanje namhlanje ngecala alethesayo lokusebenzisa isikhundla sakhe ngendlela ephambana lemithetho lidluliselwe phambili lalo kumhla ka-26 yona le inyanga kaNkwenkwezi. UGomba ubikwa walaya umqondisi wezemali kukansili yedolobho leHarare umnumzana Stanley Ndemera ukuthi kuthengiswe indawo eMount Pleasant Sports Club eseHarare kungalandelwa umthetho. Ngolunye ludaba olusemthethwandaba, ilunga leZANU-PF uGoodman Damona Msariri owetheswa icala lokusabalalisa imibiko enkundleni yokuxhumana kumakhalekhukhwini yeWhatsApp kasenelisanga laye kuqala ukuthonisiswa icala lakhe. UMsariri owayengumgcinisihlalo esigabeni seMashonaland Central ebandleni leZANU-PF akasamiswa ngaphambi komthethwandaba ngoba abafakazi bonke bengabuyanga edale likamanje ePindura lamhlanje. UMsariri ubotshwe ngomnyaka odluleyo amapholisa esithi ufunyenwe esabalalisa imibiko kuWhatsApp yokukhuthaza umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga yokumchochozela ukuthi agenqule uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingupraxedes Jeremiah.
Yebo, thakazomuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethilela khonapha ku-Studio 7 maviki onke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla siqhubeka sikhangela udaba lohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 e-vaccine. Sixoxa njalo labatsha abazisebenzayo, sigxile kuziqhubeko abangabe bedibana lazo, lamacebo angabe ebaphathisa ukuphila ngalesi sikhathi ilizwe lilwisana le-COVID-19. Sikuba ndaba lingakhutshwa ilolu hlelo ku-Studio 7 lilabi uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Usomabhizinisi weMelika owaziwa ngokusungula inkampani yeMicrosoft njalo eyisinothi uMnumzana Bill Gates lonkosikazi wakhe uMelinda sebazise ukuthi sebeseshukana ngemva kweminyaka elitshumi lambili lasikhombisa bebonke, ngoba abangeke beqhubeke behlala bonke. Bobabili bathi bazaqhubeka besebenza ndawonye kwinkampani yabo yeBill and Melinda Gates Foundation elemali efika amabhiliyoni angamatshumi amahlanu, $50 billion. Odokotela abangamatshumi amabili sebethule umbiko othi umdlali webhola owayeloduma uDiego Maradona weArgentina ngabe uyaphila namhlanje kuyikuthi welatshwa ngemfanelo. Odokotela laba bathi wahlala okwamahola alitshumi lambili elindele ukwelatshwa, njalo kulabantu abayisikhombisa abasaphenywa ngalolu daba.
Ukuviwa kulezinye izigaba zelizwe ezaphiwa imali yokuthuthukisa izabelo e-Devolution Fund nyakenye zehluleka ukuphuma lenhlelo ezazizabhadalelwa isikhwama lesi. Imali le yagcina isibuyiselwa kuhulumende. Esinye isigaba esaphiwa imali sehluleka ukuyisebenzisa ngesenkayi. Sixoxe lesakhamuzi senkayi uMnumzana Jabulani Hadebe othi badanile ngokungasetshenziswa kuhle okwenziwa imali le.
Uzulu wenkayi uyayizwisisa indaba ye devolution. Uzatholi ngesikhathi kusenziwa i constitution abadala bahlala phansi bavumelana ukuthi i devolution kayibe khona, yaba khona ku constitution but ayisazange implementwa after ama elections ka 2013. But after u 2018 kule mizamo yoku implementa i devolution yikho ama council authorities anikezwa imali under uhlelo lo ma devolution fund olokuncedisa ama districts ngama districts. Manje lapha enkayi abadala bayakwazi khona lokho, yikho ngama ward babhala ngenhlupho abalazo. Kwamanye ama ward uzathola bathi bafuna ukuthi kube le clinic, kwenye i ward bafuna ukuthi i secondary school ikhatshana kakhulu kwenye i ward bafuna labo ukuthi babe leyabo i secondary school. Then bese kusithi kwamanye ama ward balamadamu babefuna ukuncediswa ukuthi amadamu lawo askopwe, kodwa akula ncedo abalutholayo ekhansilini ngenxa yokuthi ama-councillors ayiwo akhona lawa awayezanu PF. Instead of ukuthi baya bexoxa ngento ze-development sikhangela nje i-district yonke eyenkayi, bona baya bebhizi betshaya ama-slogan bekhuluma nje i-politics ezingelamsebenzi kuma-council chambers.
Owake waba ngukhansila wedolobho le-Victoria Falls uMnumzana Ephias Mambume uthi imali eyaphiwa umanisipala waleli dolobho phansi kwesikhwama lesi yasetshenziswa ngemfanelo.
Ngisangukhansela wedolobho leVictoria Falls. Ngiyakhumbula ngomnyaka ka-2020 sathola imali efika phose $3.6 million, imali yeZimbabwe. Ngiyakhumbula ngaleso sikhathi ngangingu-chairperson we-committee e-finance and development. Sasesivumelana ke ukuthi asisebenziseni imali yonke yona le esasithole kuyimali eye-devolution ekulungisiseni indawo okulahlelwa khona izibi. Ngokunjalo we channeled imali yonke yona leyana ukuthi silungisise i-dump site yethu to become a properly engineered landfill.
Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube, utshelele umsakazo ukuthi bakhangelele ukuthi imali le ingaphiwa umanisipala wakoBulawayo kumele ilungisise imigwaqo esingamagodigodi.
Esikuzwileyo ke ukuthi iBulawayo City Council kukhanya ikhangele ukuthi imali yedevolution ingafika, bazayisebenzisa kakhulu ekulungiseni imigwaqo nxa ukuthi umgwaqo wakoBulawayo ingamagodigodi. Lohulumende lawo bekuphawulile ukuthi kuzaqakathekisa ukuthi kulungisise imigwaqo, so sikhangele ukuthi devolution fund ingafika-ke kulungiswe leyo mgwaqo ngoba ibonile. Lanxa nje nasiyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association bezikhangele kakhulu ukuthi imali yedevolution ikhangele kakhulu indaba zamani, kodwa-ke lakho ukulungiswa kwemigwaqo siyakwemukela ngoba abantu ukuze izimoto zabo zihambe kuhle kuqakathekile ukuthi imigwaqo ilungiswe.
Owake wamela isigaba seBhinga South edalele ephalamende engowe-MDC Alliance, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, uthi udubo olukhona ikuthi umthetho olawula ukwabiwa kwemali le awukalungisiswa kwisisekelo sombuso welizwe esitsha.
Chrisi, imali ye-devolution siyizwile njalo lokhu siyizwa, kodwa udubo esilalo ngale imali yikuthi Chrisi asingeke sakhuluma nge-devolution fund singela devolution act, ngoba uyabona imali kahulumende yonke ephumayo iphuma ngoba kulomthetho othi khona le imali kayiphume ngendlela. Kodwa thina udubo esilalo esilubonayo ngale imali yikuthi imali ephoye kuphuma njengani iphuma esikhwameni angani ngamazambane, iphoye kuhanjiswa lapho ehamba khona kodwa kungela mthetho oyisekelayo. Angikwazi ukuthi okuyisindayo iZanu PF ukuthi khona ibeke umthetho we-devolution act ukwenzela ukuthi izimali leziyana ke nxa zihamba zihambe mayelana okusemthethweni yikuyini kakhulu okubahluphayo. Ayabona njalo lama provincial councillors ukusukusela umnyaka odlulileyo ama provincial councillors ayahola, kodwa ama provincial councillors kahlangani ama provincial councillor kabala lapho abahlangana khona la kuba kwazi ukuthi umsebenzi wabo ngowani kabakwazi, kodwa bayahola. Now into oyiyo nje ephambanisa ukuthi izinto lezi zihambe kuhle ukuthi ngakula mthetho kabafake sobala umthetho we-devolution act lokuthi abantu bayabethola malini, laba bathola malini, layo i-provincial council ibe operational.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wabela isikhwama se-devolution nyakenye imali engamabhiliyoni amadola eZimbabwe afika phose amachumi amabili, $19.5 billion. Bahlaba umkhosi abanini bezimota ezithwala uZulu koBulawayo ngodubo lokuqhubeka bemiswe ukusebenza ngaphandle kokuba benze njalo bebhalise phansi kwenkampani yeZupco. Umnumzana Khumbula Sibanda wenhlanganiso eZimbabwe International Taxis Association uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Sesizamile kade sifonelana lama counterparts ethu ngale eGoli, bebezamile ukuthi through i-cross border agency yaseSouth Africa babuye emesina bahlangane labeZimbabwe kukhulunyiswane. Bekade lokhu bezama ukuyengeja amaZimbabwean counterparts ukuthi mhlawumbe kungaba ngokunye kwe-agreement of some sort imota zethu zivulelwe, but so far akukabi ne-progress vela, akukabonakali ukuthi inkulumo zakhona ziyahamba. Ngoba i-South Africa ngalithi yona hayi yona yonke into e-South Africa ekhulumi sokunomali, so ngale abe-South Africa nxa bekhuluma ne-South Africa ukuthi hayi ngapha ngale Zimbabwe iZimbabwe ayisivumele isingeni. I-South Africa ithi hayi iyazama layo through i-cross border agency ukuthi ikhulumisane labeZimbabwe, but kukhanya ngathi hayi i-progress yakhona kayikho.
Ye, nxa sikhangela imali siyakwazi ukuthi belisenza khonapha kuma 40,000 rand ngenyanga, khathesi leza malini?
Kusela mali engenayo, sikhuluma nje siyabhatala ngale Plumtree silelisi lo railway lapho esisebenzela khona. Isikweletu sethu sesisikhulu kakhulu khona ngale Plumtree, asikwazi lokuthi sizasokhuza njani. And again khona lapha koBulawayo siyabhadala ama rate ekhansilini.
Nizazivimba njani izikweletu zonke lezi?
Besihloko sile hope yona leyo ukuthi kuzavulela mbe kuzathini, kungakuza kuba lenye indlela mhlawumbe ukhona ozabuya lenye iplani, but manje ayikhanya siyala kuba lobuzima.
Ye, singathi vini le molini lapha sokulobuzima
eh? Ezimolini kuzima, abantwana kunje akade bebhala abaningi baphasile ama-A levels so asikwazi ukuthi ngoba kufanele baye kuma ma university baye endaweni eziningi asikwazi ukuthi sizababhadalela ngani.
Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 6:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.